Ngiyabonga balalela abathandekayo, igama ngosikhathele nyathi. Ngokuzalwa ngizalwa emadojwa ngokwakha ngikhona Pirupane Centre. Ukuncedisa abantu esikwenza sikuncedisa siyiLupane District Group. Kutho ukuthi sabona ukuthi abantu emakhaya ngapha bayadubeka, abanye bayehluleka ukuthengela abantwana amabhuku, abanye behluleke njalo khona ukubathengela amapheli. So sase sibumba igroupu safaya sayenza isikhwama sokuphosela, ithi muntu aphosele i-R50, $50.3 yikho esincedisa ngakho ezikolweni. Kwasokuvumbuukela kakhulu singafika ezikolo. Asikwanisa futhi lakhona ukuthi sihambe siyebancedisa kakhulu. Ohamba ezikolo yini, ihamba ngihambisa izinto ngoba abanye bale bephosela bengekho eZimbabwe. Inayini engikhona laseZimbabwe ngasekhaya. Ngihamba ngihambisa izinto ezikolo.
Singathi konke lokuphosela kuyini?
Amabhuku, amapheni, ingubo, ama-uniform, lama-sanitary pads ebantwaneni abangamankazana. Ama-sanitary pads adonethwa umama uMrs. Mhlanga, i-SPK Urban General Dealer.
Singathi kuyini okwalenza likwenze konke lokho?
Sabona ibhakane lake lasePhuletsha ngo-2020 elalisitho Grade 7 belifani abakwanisi ukuba labafana labo Grade 2. So sasisibona kungcono ukuthi sifunde group sasibuzwa MP bethu ukuthi yindaba abantwana beyakwanisa ukubala, kodwa ilizwe selile 42 years lathatha izibuso abantwana besehlee ukufunda izikolo zikhona. Ngakhanya ukuthi into endiyo kayibeyiqonde. Sasesibona ukuthi yiswelo yenza njalo.
Abantu balamukela njani uhlelo lolu?
Abantu balamukela esibili ngezandla ezimbili, ukuthi sikalutshwane kuphela abaphoselayo. Abantu bayalithanda sibili, bathi kuyabancedisa vele, abantu bayazihluphekela. Lami ngihambile ezikolo ngazibonela, bayahlupheka abantwana emakhaya.
Singathi nxa sukhangela sibili, luzanceda kanganani uhlelo lweni lolo?
Uhlelo luzanceda kakhulu silokuthi nxa singathola sibili amanye abantu abangasincedisa nabo bephosele, hayi kungasiza kakhulu, kungawudala umehluko ezikolo. Abantwana bengagcina bengasathenga amabhuku lamapheni ngoba vele abadala emakhaya abanye vele abasebenzi, okunye zintandayo ezingela muntu ozigcinde.
Ye, abantu abafisa ukuthi bakufinyelele khonapho benze njani?
Bengangiwhatsappa kunamba yami ethi 00263 7194 8532 00263 7194 8532.
Ye, kuba khonapho Manyati.
Siyacela bakithi kakhulu lina mandibelipane ma-41 amahle, izandla ziyagezana isiNdebele. Asisondele nini, siphosele nini, sincedisana nini? Yena le i-R50 ozayiphosele iyawudala umehluko ngapha ekhaya. Omama, ngicela kukakhulu kubomama, ama-sanitary pads abantwana abangamantombazane basebenzisa amalongo, iqiniso sinti bawasebenzisa, kuyinto ebuhlungu kakhulu. Siyacela cela abantu basondele basincede.
Siyabonga kakhulu ke Manyati. Lamhlobo sixoxa ke lo Manyati uhlelo lwabatsha. Ungadinelwa kusasa Manyati, siyabonga kakhulu. Akutshela abantu ukuthi ungaphi?
Hayi, lamhlobo.
Ukuthi ungaphi khonapho?
Lapha yiseshabulanyana eLupane duze nje neLupane Centre. Ikho engihlala khona engakhe khona. ELupane Centre ngiyatholakala e-SBK, ikho engisebenzela khona.
Siyabonga kakhulu Ntombendala.